ngakhumbula udaba lolusukele ngo-2009 elokhu ehlezi phezu kwalo engalwenzi imfanelo okufanele ayenze njengoba kunguye umkha okufanele ukuthi akhangele ukuthi izinqumo kumbe ngithi i-constitution iyalandelwa. Yena-ke nguye ongasalandelanga i-constitution ngoba kwakufanele ukuthi ngawabiza ama-by-election ngaleso sikhathi. Usuke wahlala-ke phezu kwamaphepha wa sathi sesiwine indaba e-High Court koBulawayo, wasuka lapho aphila e-Supreme Court ucela ukuthi isikhathi leso sokuthi enze ama-by-election sidlulele phambili ngoba kungala mali elizweni, uzazama ukudinga imali ukuthi wenzwe lawo ma-by-election. Sesifikile-ke isikhathi sokuthi awabe khona ama-by-election, sesimbona njalo-ke esebuyela e-court esevika-ke kathe sikasatshi ukuthi kakula mali. Usesithi yena hhayi, njengoba sokuhle kwaba le-constitution entsha evunywe ngabantu kuphela kodwa engakabi ngumthetho, usebona ukuthi kungcono kuhle kwenziwe khonokho kanye-kanye kuma-election, ama-general election. Evika njalo ukuthi ama-by-election azaba khona mhla ka-29 June. Kuqondile-ke ukuthi umnumzana u-Prime Minister uTsvangirai akudingisise lokuthi hawu ndoda, kanti wena suza ukuthi ama-election azaba khona ngoJuni mhla ka-29, thina singakakhulumisani njengalokho okufuna emthethweni-ke. Ngaleso sizathu-ke uTsvangirai sesiyaqondisa-ke kumbe sesiyafaka-ke imibono yakhe emthethweni ukuthi hatshi asikakhulumisani lalo ngaleyo ndaba. Indaba ekhulunywa ngayo lapha ngeyama-by-election, njalo akhuluma ngawo kawaqonda nanga le constitution le esikhuluma ngayo evotelwe ngabantu, ngoba awenzakalanga ngaphansi kwe-constitution evotelwe ngabantu ku-referendum, kodwa enzakale ngaphansi kwe-constitution eyaleso sikhathi kuvotwa ngo-2008. Ngokufanayo-ke kufanele ukuthi enziwe-ke ngaphansi kwesisekelo sombuso esiyiso esibusa ilizwe kathesi, hathi lokhu akukhulumayo ukuthi yena sezahlanganisa lalawo ma-election. Kungasenani-ke hhayi, sesimeleleke ukuthi ibuyele emthethwandaba indaba ngoba izahlala ke ngolesithathu ngeviki elizayo.